umumunzima lapha kanje ngikhuluma kanje indlala inenetheze kakhulu endaweni ezithi especially ngapha umshulo wewange district la iMagoli iDethe iDingani iMambanje maKwandara all those places abantu balendlala ezwayo ukuthi ungafika kona izizona lezi ndawo uyabona sibili ukuthi akuyazwisisi
manje abantu nxa usithi kuyazwisisizi baphila ngani badlani bayazama yini ukuthi badinge okungabaphilisa
abantu abalandlela ukuthi bangadinga ukuthi bengaphila njani umumona lo kunzima i-social welfare ikhona but i-social welfare i-problem ikhona ngeyokuthi bale certain age abayinikayo and then with certain people balama-disabilities abalawo ayiqokeli umuntu wonke ukuthi ethole ukudla njalo ukudla kwabo kuyawuya abantu sebezwile kakhulu le ndlala the last time they received ukudla abantu abanikwa the social welfare kwakungobo end of June, which means end of July there was nothing, end of August there was nothing, now we are at the end of September, hakula lutho. And ucabanga ukuthi umuntu uzaphila njani le 50 kg yona leyo eyi-1 inyanga zonke zona leyo so kunzima sibili
manje ezikolo abantwana bayahamba yini belambile
abantwana atleast esikolo bayala lokhu yi-advantage yokuthi nxa izikolo zivaliwe atleast kuyabe kungelahlupho but nxa zivuliwe ukudla bala baya belakho but bengelani baya bengelazihlebo so what it means is impuphu ingakwanisa ukuthi begayisi babe lokhudla khonokuyanga ukuthi bapheke iswala but isitiyo sangikhona baya belakho and then ezinye izikolo azilawo umumbi wona lowo and what it means is right nabe ngasahambe isikolo bakhona kathesi esithi singahamba ngesi sikhathi uyabuza umzali ukuthi kathi indawo umntwana ingahambanga esikolo futhi ake ngakwanisa ukuhamba isikolo because izulo sibele singadlanga so umumi wangu na unzima especially singaconsider ungahamba kuma-court statistics uzabona ukuthi iy'ndawo zona lezi engikhuluma ngazo zibe high number of poachers ngenxa yokuthi abantu bayalamba and they fail to get even some social benefits from the government so kunzima sibili.